o eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kumbimbitho 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if, but when our country will have these cases.
Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi wokulwisana le-coronavirus.
Lumkhuhlane awula muthi, ngakho indlela esingawenqalela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungavuthani abantu abaningi endaweni eyodwa.
Ngesikhathi ikhefu lephasika selisondele, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana leWhatsApp leFacebook ukukhonza. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili ngeviki ezayo, athi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi sokubhekana lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe emahofisini akhe, umongameli Emmerson Mnangagwa utshela bekade bekhona ukuba njengelizwe bayakubona ukuqakatheka kokuphathwa ngonanzelelo kodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19 njalo kungasinto yokudlala ngayo.
Therefore, as Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if, but when.
Kungakho njengelizwe singake saqhubeka ingani konke kuhamba kuhle. Akusensuku zatshwala singakabi laye otholakala elale gciwane elizweni lakithi. Lanxa leli gciwane laqala ukuzwakala ngaseChina, inani lasebetholakala belalo labalahlekela imiphefumulo emazweni angaphandle kweChina seliqongwe ukwedlula lelo elabikwa kweleChina.
Umeli wenhlanganiso ye-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Gasasira, obekhona laye emkhosini lo, uthi iyancomeka imizamo eyenziwa nguhulumende weZimbabwe.
This is a time for international solidarity and we are very much encouraged.
Lesi sikhathi sokuba lokusebenzisana umhlaba wonke. Siyajabula ukubona ukuthi abenhlanganiso sebesebenzisana labohulumende bamazwe omhlaba wonke okubalisela leZimbabwe. Abenhlanganiso United Nations kuleli sebeqala ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe yikho konke okudingakalayo.
With the government and the people of Zimbabwe to implement these strategies.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele umbuthano munye ukuba lolu hlelo luzosiza ukumanyanisa umsebenzi wokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane.
This has also been bolstered as a result of the support that we have directly received from the Chinese embassy.
Lokhu kungengezelelwa lusekelo esiluthole luvela ku-ofisi yommeli wakweleChina kuleli kanye lowe-Britain. Ngifuna ukutsho njalo ukuba ugatsha lwami seluvele luzilungiselele ngokwaneleyo.
We are already there.
UDr. Moyo ubonge uhulumende wakweleChina lowe-Bhilitane ngokubatholisa usizo kwezokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane elizweni. Iziphathamandla ze-WHO zithi usukhona esigabeni sangezansi yezwekazi le-Afrika lumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uZulu obalisa umfundisi Clement Zenda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, Uthi akasuchiseki ngamalungiselelo kahulumende la ngoba abantu abaningi belokhe besemnyameni bengelalo ulwazi olwanelayo phezu kwaleli gciwane.
Uhulumende kaqakathekisanga kakhulu udaba lomkhuhlane we-coronavirus osubulale abantu abaningi emazweni omhlaba jikelele. Okutshengiselwa ukuthi uhulumende kaqakathekisanga umkhuhlane lo ngendlela obulala ngayo abantu emazweni wonke jikelele.
Uhulumende wakuleli uthi lokhe engakabi khona kuleli osethe watholakala elaleli gciwane le-COVID-19. Kungakho bethatha wonke amanyathelo ukuvimba ukusabalala kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngesikhathi ikhefu lephasika lisondela, abezinkonzo zokholo lesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana labo WhatsApp leFacebook ukukhonza ndawonye njengoba uhulumende engasavumeli imihlangano yabantu abaningi abedlula ikhulu ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umnumzana uSeni Spanda, yena oqale ngokuchasisa ukuthi ngempela kufanele kungabuthanwa.
Inyathelo elihle kakhulu ngenxa yokuthi into yokuqala okumele sinanzelele ukuthi lumkhuhlane awulamuthi, awelapheki. Ngakho indlela esingawenqabela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungabuthani abantu abaningi endaweni yodwa ngoba uyathelelwana ngaleyo ndlela. Ngenxa yokuthi isimo seZimbabwe ikuthi kathesi sikhuluma kanje izibhedlela zethu esizithembileyo azinakakaphilisi elilodwa. Ngakho-ke lumkhuhlane ungamemetheka singakwanisi ukuthi siwumise ungabi khona ungaba nomonakalo omunye esalisayo kakhulu. Ngakho mbona kuqakathekile lokhu umongameli akwenzileyo ukuthi afakele umthetho njalo nokuthi amabandla beqalise bona ukuthi bekhangele bebone ukuthi kuhlangana abantu abalutshwana ngesikhathi ngesikhathi nxa behlangana.
Kukhona eliza kutshela abantu ukuthi bengakwenza kulaba asebegxile ekutheni ukungcono behlangene.
Okokuqala sibone ukuthi senze kungcono kathesi nxa yokuthi sokulokukhanyela izinto ekulenjini, sokukwanisa ukuthunyayelwa ekulenjini njalo siyakwazi ukuba njela amabandla ajayele ukuthi phakathi kwamazini abantu bayahlangana ezindlini bebalutshwana bengamaxuku amalutshwana. Ngakho lokhu kuzanceda ukuthi nxa amabandla ezaqalisa ukusebenzisa ukuhlangana kwabantu ezindlini ngoba vele lona ibandla likaKristu laqalisa abantu behlanganele ayisonto eqalisayo. Ngakho-ke nxa abantu behlangane ezindlini amabandla amaningi avele alabantu abakhangela amabandla asezindlini uhamba ngezigaba langezigaba. Ngakho kuba lula kakhulu ukuthi-ke kulungise ngaleyo ndlela njalo intshumayelo kamfundisi iyakwanisa ukuthunyezwa ekulenjini wonke umuntu ayilalela ayikhangele. Siyakwazi sakhona amanye amabandla ngikhumbula lekamfundisi uPastor Chris babebukela bengena isevisi bekhangelela oshit kuyenzakala nase-America kuyenzakala endaweni eziningi. Isonto entsha njalo akusuphi ngenxa yokuthi vele khona ukuzilana kukaKristu kuphakathi komuntu loKristu. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu bengayingeli ukuhlangana bekhonza lendawoni.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930,
13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili mhla ka 24 kulinyanga ngeviki ezayo hathi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abenhlanganiso zababalisi elizweni abazali lozulu jikelele beveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuthi izikolo zingavalwa ngemva kokwethulwa komthetho kumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-National State of Emergency ovimba ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu lanxa inani lezifundi lesedlula lapho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, baxwayisa ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhlaka 20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo, abe-RTUZ bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane e-South Africa le-Zambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo e-Zimbabwe. Isikhulumeli se-RTUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa, ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Isikolo zasemaphandleni azila manzi eduze ukuthi abantwana bezikolo bageze izandla bahlale behlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus. Ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lowo umkhuhlane wecoronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimta, umnumzana Tapson Nganunu Sibanda, uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sekonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokucwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo lamakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo, isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare, ongumzali laye uveza ukukhathazeka. Kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo, umfundisi Clement Zenda, okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Ngesikhiwa sithi ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi ke akulama end of year test akulani kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyikuthi ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uZulu akhalaze njengoba ba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo zeprimary ezesecondary kanye lamakolishi sezizovalwa ngolwesibili kuvikezayo mhla ka 24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uZulu kugciwane lecoronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe lelinyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhlala kulabantu abaningi kakhulu okungaba yingozi engabangela ukusabalala kwaleligciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga amabili edale lephalamende lawele Melika eleCongress abathi ummeli weFlorida uMario Diaz-Balart nommeli weUtah uBen McAdams batholakale belegciwane ele-coronavirus. Owaba ngumsekeli wakuqala wesifazana womlawuli wedale lephalamende lakweleBurkina Faso, uRosemary Kampaore, sebe ngumuntu wakuqala ukubulawa ngumkhuhlane we-coronavirus e-Africa. Abantu bemazweni awezwekazi le-Africa akuphela kwele-South Africa kusiyafika kwele-Ethiopia sebeqalile ukuxokozela bethenga ukudla lempahla eningi yokusebenzisa besesabela ukuhlaselwa loba ukuthathela umkhuhlane we-coronavirus.
Ivandla le-MDC lithi ukuchabalala komnotho okuqhubekayo okugoqela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokusilela kwempupho kanye lamafutha ezimota kukhomba sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa okwenzakalayo ukuthi idola leZimbabwe liwansuku zonke okwenza intengo lempadalo yezinto ezichiyeneyo ikhuphuke mahlayana. Kuke kwaba lethemba kancane lokuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa nyakenye. Owake waba ngumlamlankunzi eZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki aze ethekelele uMnangagwa lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa eHarare emizameni yokubaletha ndawonye ukuze bakhulumisane. Kepha iMDC ithi leyo mizamo yaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja ngoba uMnangagwa esala ukuhlangana nalo Chamisa. Iningi lithi livumelana leMDC ekuthini ngempela uMnangagwa sehlulekile. Ukuhlaziya loludaba sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Kuzanu PF konke lokho ongabe kukhulunywa ngabantu ukuthi ubaba uyidise sibekile upresident wethu thina asikuvumi, thina sikholelwa ekuthini usendleleni yalokho esakuthembisa abantu yikho akwenzayo. Singakhohlwa ukubana ilizwe leli belive leseliphambaniseke okweminyaka emingaki esesingathi namhlanje upresident iDimnangagwa kavuke enze izinto zonke zaba zinhle zaba sobala. Kuyafana nomntwana wesikolo ukuthi namhlanje soze ngithiwe mina umntwana okugrade 7 kuyubane sigene kugrade 1 ngane ivele umntwana engaboni lutho sozothi ngelasi ukuthi yokubhala umsebenzi yathi khona indaba umntana nami efailile. Lapha sizama ukuthi thina singawuthathi sesikubeke ukuthi kulokwehluleka. Akula kwehluleka okukhona. IZANU-PF iwakhangela ile manifesto yayo eyo eyilandelayo elandelwa ngohulumende ukuthi abantu bathuthuke benze lokhu nalokhu. Kulama projects amaningi kuma constituencies ungakhangela kunenhlelo eziningi ezenziwa ngohulumende ezikhona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ngendlela yona leyo eyokuthi thina thesi sisebenza singuhulumende weZANU-PF sinabantu vele abangafuni ukubona ukuthi kulokuthuthuka abazafuna ukuthi loba kumbe kuyini okukhona kube yinto embi yikho sokukhona. Mina engikuthoyo ukuthi khona abantu bakithi eZimbabwe mabangatshelwa ukuthi bagcine besibande nzondo. Osokukhona tesokuyinzondo esilethwa ngabantu isilethwa futhi ayikhona ngabantu kodwa kungesithi libandla elithile ebelibona lona kufanele ukuthi abe lingene embusweni.
Dokotela Sibanda uyala lapho ubaba uNkomo ukuthi uMnangagwa sehlulekile lanxanje amafutha ezimota eqhubeka esilela impuphu kayitholakali. Yebo, liyazibona yini impawu zemvuselelo ezikhomba ukuthi hayi uyaphumelela mpela ubaba uMnangagwa?
Bothami singasebenzisa amagama amaningi kakhulu sithi xafuxafu nje ngoba leli qiniso lisemphakathini. Ubaba uNkomo ngumahlaba ayithwala nje senze ngani yasemuntu wasefilaposi. Iqiniso likhona ukuthi lapho ukhulumile nje ubaba uNkomo ngoba ulomlomo kathi kungathwala umlomo awagcwalelwa mfula. Abesitoleni baze bathi hayi okusesakeni kuyazivuyela ukuthi kusesakeni. Bantu benkosi, uZulu weZimbabwe kangatshelwa muntu langubani ukuthi omnumzana uMnangagwa sehlulekile. Asingakhulumi ngokomnotho ngoba siyabe sizimoshile isikhathi. Asingakhulumi ngamafutha, siyabe sizimoshile isikhathi. UMnumzana uMnangagwa
kwesulwa ave esulwe lalulimi lwakhe lokukhuluma nje kodwa lokho kanti alimlaleleni ukukhuluma ngabantu uthi kula makokoroji hi akhulume ngabantu uthi yena unika abantu imhlomelo ukuthi bathathe isihlobo zabo bayifake emotshari ukuba wayefuna abantu bagijime bayabulala isihlobo zabo bafake emotshari ukuthi yena bese babhadala abanika umhlomelo ukuthi bafake umuntu emotshari akukho kuphozisa okunjalo akukho budala okunjalo ugabe utshabalale seleminyaka efika ko-95 akazange ake angani ummangalo ukuthi kathi umuntu lo usesengumuntu yini isintu besilokhu sisaphuma ugabe lesifithi sakhe sokuqedisela amnethekilize lonke lelonke umuntu esathe asantisana asantisana kathi lo esesethe namhlanje sekhokorochi namhlanje sikendiripo sokantonorera kathi kuyini khonokho bantu benkosi yekelani ukusenzela imhlolo
Nkomo ngamazwi anjani lawo
mina I see nesikhulume sikamongameli kodwa into ekhona engayisho ukuthi kulendlela ukuthi umuntu angakhuluma umbono wakhe ngendlela ayithethe ngayo sokuzothi omunye umuntu la ayithathe azame ukubuilda kumbe ukwakha phezu kwaleyo nkulumo ayakhe into engayisiyo inhloso ndenyo injongo yalowo muntu yabe ekade jonge ukuthi akukhulume
chasiseleneni injongo baba chasiselene
angizwa
ngidichasiseleni ukuthi mina ngikuzwe njani baba Nkomo kuzani ngapho likuzwe njani lokho okwezidumbu okufaka izidumbu kumotshari lumhlomelo
leyo yinkulumo engabe ikhulunywa njengoba ngijula ukuthi kunjenje wena uyisikhulumi sikachamisa ngisho mina lapha ngisikhulumela njengokuthi ngingumalakhi Nkomo ngitsho ibandala ezantiyo ngikhuluma nami imibono yami ukuthi sengathatha ukuchasisa inkulumo ezingangale lokho ndingangixolela kukho
lungalungisiswa njani udaba lweZimbabwe Dokotela Sibanda
uhulumende wabantu osuka ebantwini okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa upresident wabantu suka kubanda le-MBC owaphumelela kukhetho luka-2018 wasolutshontshwa ngu-Chigumba lo-Justice Malaba ngibone ngani uyiyona nje indlela yokuthi singathola ubuphelo kweZimbabwe siyazi ukuthi singaletha i-legitimacy bese siqala ukulungisa umkhonomi lizwile lo mmeli we-South Africa kweZimbabwe sithi hayi okunye okubulala ilizwe lethu yikuthi izinto zethu ama-institutions ethu afana nabo-ZAC kawathembakali
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo. Sokusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzi amanzi ahloliweyo ukudla kwamagapha lokunye okuthiyeneyo kwezinye indawo kwelemelika eBilitane eCanada la kwamanye amazwe lapho abantu asebethenga khona lokhu ngokutshetsha bese saba ukuthi bengavinjwa zinkokheli zabo ukuthi bayethenga abakufunayo ezitolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wababhekane lokusilela kwempahla le ngumnumzana Justin J. Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eNiagara Falls kwele-Canada.
Wahamba kuma-grocery stores like anyokuze uthole lutho okwamanje izinto ezinjengama-tissue papers zitholakala kanzima kakhulu so sesihamba kuma-convenience shop ukuze uzithole ngoba ungahamba amashopu amakhulu anjengabona Walmart amanye amashopu nje amakhulu lala ngase-Canada anyokuze uwathole ayi-coronavirus is-affecte kakhulu
umoya uthi okunye njalo okuhluphayo yikulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane lo
ukukhuluma nje kwamanje asebenzi sezindlini especially thina sisebenza emahoteleni lana ngoba kwamanje ukuze kube nabantu ababuyayo abantu bayesaba ukuthi bebothane bebaningi so ayi asazi ukuthi lathi yophela kanjani bendaba yesi-coronavirus but nginethemba lokuthi ukuya kwesikhathi kuzobuya nesombululo ukuthi kuzoyenziwa kanjani
umnumzana Sipho Sigola ohlala eBilitane uthi kuyamangalisa okwenzakala elizweni leli okulabantu asebebutha impahla sonke isikhathi beyigcina ezindlini zabo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
indaba yecorona le ingani yenza into yenza amanga mani ngoba into eyenzakalayo lapha uhlala kuma outskirts of London yebo naye kuyasiza kodwa mase kunje abantu abasuke eLondon sebebuye bazothenga yonke into ama-shelf ase-empty Sainsbury's Waitrose Morrison Asda empty angazi ukuthi kuyohamba njani yazi into engiyibonayo lapha sizobale zinkwilimba lo nkosikazi akeke sishiyane ekuseni lembini sivuka sikhayelele endlini sizaze sisizwe zinkukhunyana zethu lezi eziphandle izo ezibhekela amaqanda siyaphila ngayo ama-omelets nxa sekunzima kakhulu hayi ngoba indaba ye-coronavirus umhlaba uvaleka inoma yinini manje sengibone ngamehlo hayi asazi kuyoba njani
umnumzana Fabian Khoza ohlala kwele South Africa uthi okunye okwenza abantu badidibale ngokwethulwa ebulenjini bokuxhumana
sengikhuthaza njalo labantu bakithi abayekele imbiko yamanga abayisakaza kubo WhatsApp labo Facebook ngoba lesi sifo esizoqeda abantu aso sifo esingahlekisana ngaso uzohleka umuntu ungazi ukuthi kuyachona ilanga usulaso yini asimeni bantu bakithi ukwenza amahlaya ngento enje
abafundisi bathi kuyabahlupha kakhulu ukubona abantu emhlabeni wonke jikelele behlupheka kangaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umfundisi Monica Mzezewa ohlala eMaryland kwele Melika uthi kutshaya inhliziyo ukuthi kubhubha abantu akakhulu asebekhulile
uNkulunkulu uthena kumele sigcine abadala yililizwe asitshela lona lonalelo kodwa ngenxa sokusiya mina kimi okuqondane lami nakangikubona okungikhathazayo amangamabi ngoba ngifica nje ukuthi ngingakhangela umkhumbi kanoku ukuthi kwahamba njani ngibe sengizokhangela iSodoma leGomora ukuthi kwahamba njani ngibe sengizokhangela ilokhuzeni i-AIDS le eyabuyayo le ukuthi layo kwahamba njani ungananzelela umuntu ukuthi yadifika i-HIV i-AIDS leyana ukuthi abantu basebephila impilo bani basebephila impilo njengakhona kukhona kwakusenzala ngesikhathi sikaSodoma loGomora sebephonga unata behamba benqunu besithini yafika ilokhuzeni i-AIDS yabathatha kwasichiya kusifundisile ukuthi khona kumele siphile ngandlela abantu kodwa kathe sokukhanya ngani sesikhohliwe ngoba sesisenelisa ukuthi selaphe ini i-AIDS kathe sokufikileke futhi sokuza sikhumbuza ke futhi ukuthi hayi lokho elikwenzayo kakuqondanga ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu ngikhole uyathandaza
akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela sokutheni njengoba abantu umhlaba wonke jikelele bekhanya bengakwazi ukuthi kuya ngapi konke lokhu ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoGibbs Dube
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo kalukho live lu-pre-recorded. Isizathu abaningi lingazibuza ngomkhuhlane we-coronavirus usihlaselile lathi ngapha eMelika ngokunjalo kasisebenzi kuhle kodwa silethemba lizalukholisa. Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.